Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Tano noka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 5 inkwenkwezi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukugwetjwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigqoqoqela Mphoko, indodana kalo wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na?
Nxa kulobufakazi sebanjiwe angaza ke amsize ngalutho ngobana yibugebengu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke izolo ntambama elubhekise eBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles wesithathu ngokusemthethweni kusasa.
Amangisi basilahlisa thina, basithathela amasiko ethu, basiphazamisa emasikweni ethu, kodwa bona bagxilile saka emasikweni wabo.
Abalwa impi yenkululeko basola ukuphiwa amaplazi amaningi ukwenziwa ubona Mugabe, indodakazi kamuyi uRobert Mugabe, okuthiwa ulamaplazi angamachumi amabili lanye.
On my side ngapha mina nginxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona, sibone angazani kuyinto engalunganga, kodwa kathathe lelo maplazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ukugwetjwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigqoqoqela Mphoko, indodana kalo wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na? Umphoko utholakale elecala lokudlwengulwa umzukulu wakhe wayeliminyaka elithumi lambili. Kunyanga ezilutshwana isanda kwedlula, Umphoko elinde ukugwetshwa ubesengumuntu osekela kakhulu ibandla lezanu PF ngamandla eloba enkundleni zokuxhumana okunenginengi ngalo ibandla ezitshengisela njengomuntu olandela leli bandla. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Singathi nxa sikhangela ngecala lakhe, uhlobo lwecala lakhe olokubhinya, licala elingelani lobani. Uthi ngumntakabani, ngowaliphi bandla, awusebenzi ngoba ibubhinya, ibudlova abenzileyo. Labo abaseselonembeza kuleli abandla ngabona kuyabayangisa labo. Kanti njalo loyise angaza kangene kule indaba ngitsho ngoba ngiyobugebengu, icala lidalwe nguye, kumele kuqondane laye. Ukuthi ngumntakabani, wenzeni ecaleni elinjengaleli, angiboni ukuthi kungatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyalandela umthetho, ngoba vele kumele kube njalo. Nxa ebhinyile, ubhinyile, kakuboshelwe, akugwetshelwe khona lokho. Nxa kulobufakazi sebanjiwe angaza ke amsize ngalutho ngobana yibugebengu. Icala likaSigqoqoqela licala lokudlwengula, licala elilezi esigwebo esibhalwe phansi ukuthi kumele enziwe lokhu, wenziwe khona lokho kanye kumele lingabe kwenziwe. Kakulandi uhulumende, umlando ukuye. Uhulumende angaza athi ye thina umthetho siyawulandela, kanti ubevele kuyathiwani nxa edlwengulile, licala elingelani lothi uhulumende angacatsha athini, ngoba nxa ubufakazi bukhona usegcekeni kumele agwetshwe njengabo bonke labo asehlangane labo khona ngale abenza amacala afana nayo.
Yena siyambona ukubana ubengani sengumuntu ongumlandeli webandla lezanu PF oqotho, ngoba simbone sibile egcwele lapha enkundleni zokuxhumana ebhala into ezitshengisa ukubana uyasekela ibandla lezanu PF ngokugcweleyo. kungaba ukuthi ubezama uncenga yini ukuthi angavalelwa.
Yebo kambe angagcwala indawo zonke ekhukhumeza ekhuza ibandla leZANU-PF engxenye elethemba lokuthi engxenye ibandla lelo njengoba abaningi bakhona bejwayele ukuthi lizabavikela kakumsizanga ngalutho. Ye ngoba leli cala lakhe ngelebugebengu obusegcekeni iZANU-PF imvama yayo ikuvikela labo abakhanya bethinteka kwezombusazwe kumba abathi nxa beseza ukuganga kwabo ngabo ingabe ibusela begolide, busela bamadayimani, busela belithium, uphanga umhlaba lamafekthali konke lokho lemigodi le okwenjiwa lezi eziligugu iye lapho iyazama ukuthi ibavikele. Ayizami iyabavikela ngobana bathi bangakwenza khona lokho kuphenduke kube ngezombusazwe lenzuzo abayizuza khonapho kumele okunye kwakhona kuyewela ezikhwameni zeziphatha amandla ezinye ezithize kumbe lona ibandla leZANU-PF yiko kwenza ukuthi bavikeleke abalamacala anjalo. Lo owenze ukuganga okungalethi ngitsho lani kulo ibandla leZANU-PF ngibone ngathi vele kabalandaba laye.
Loke ngumnumzana Thandeko Zintinka Mkandla ocubungula izombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo ntambama elibhekise kwele Bhilithane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles III okuzenziwa kusasa. Amalunga edalele parlamente awe United Kingdom Parliamentary Group on Zimbabwe bebesithi uMnangagwa angazavunyelwa ukulugqoba kwele Bhilithane ngoba esephula ilungelo likaZulu. Ukuze sizwe okunengi ngomkhosi wakusasa amalungiselelo awo lokulwisana okuphakathi komndeni kaKing Charles, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane umnumzana Sipho Senkosi Machokomole Balule.
Amangisi basilahlisa thina basithathela amasiko ethu, basiphazamisa emasikweni ethu, kodwa bona bagxilile saka emasikweni wabo. Amabutho aseBritain ayenza amalungiselelo njalo yiwo azakhokhela umkhosi lowo. Kuzabe kubuthene amakhosi womhlaba amanengi kakhulu, sibili kakhulu, labo mongameli bamazwe amanengi babehlangene kuleli lizwe. Kuzaba kuyibunkanyankanya, kuzaba kunyakazela, kuzaba kucwebezela abantu bakuleli ilizwe. Baya ujabulela umkhosi lowu, umkhosi wokuthi kubekwe inkosi yabo. Kodwa ke kubakhona abanye loba bebalutshwana nje abaphikisayo abathi bona hayi, bathi sizaba lenkosi nje kanjani, thina sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasibusayo.
Siyabona ukuthi uPrince Harry uyabuya kodwa unkosikazi wakhe kabuyi. Kukhona yini okunye okungatshengisa ukuthi umdeni lo kungawubambanisa kumbe kuwehlukane?
Awukho umuzi ongathunqa intuthu, umndeni ube uphathelene isikhali thukuzele nduku emqubeni. Imuli leyi ingazathi idabuka naphakathi nje kuyabangwa izinto eziningi, ezinye sizibona lapha sizifunda ke kumaphephandaba lasemabhukwini abhaliweyo lapha ebhalwe yinkosana uHarry. Kodwa inkosi bizama nje ukuthi ihlanganise umndeni ukuze iyakhe umndeni wayo. Ubahlanganise kakhulu amadodana akhe, kodwa ke hayi, ukhanya ngathi kulobunzimanyana ngoba nxa ubona indoda eyindoda esithethe inkosana uHarry ebuya echiya unkosikazi wakhe kwele Amerika, echiya labantwana kwele Amerika ebuya yedwa, kutsho ukuthi kukhona okukhulu. Ngoba phela laba bantwana obachiyayo uHarry ngabantwana abangabazukulu benkosi. Manje abantwana abangabazukulu benkosi nxa uyisemkhulu egcotshwa ubukhosi bona bengekho kutsho ukuthi phela umdeni wonke lo wendlunkulu udabukene phakathi phela
isikhathi lesi ebusa sebemjwayela yini abantu uKing Charles kunengi yini abakhanya bekuthanda ngaye bayamemukela yini lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamel
bayamukela ngendlela yokuthi bebesebele isikhathi vele bemazi ukuthi nguye olindele ukuthi ethathe isihlalo sobukhosi babakhona bonabo nje ababili abathathu abaphikisayo ababe bengamfuni kodwa abantu abaningi kuleli lizwe bayamamukela sibili kakhulu njalo bayamukela lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamila loba nje sikwazi thina ukuthi kwakulezi gigaba kulezi ndaba ezazizindaba ezazisinda abantu ezayenzakalayo ngo kufa kuka nkosikazi wakuqala oka Charles uDiana abantu balapha bakhangela belalele bebone ubukhosi lobu babuhlonipha kakhulu nxa buvele sobusezandleni zomunye umuntu sebehlonipha seneso sihlalo sokuthi nguye osethethe sokumele ehlonitshwe ngoba uhulumende walapha laye uyahlonipha ungaphansi kwesihlalo senkosi ubuswa yinkosi loba nje imithetho yona iyenziwa nguhulumende kodwa inkosi iyo eyiyo likhanda lombuso waleli lizwe yikho kubuswa kanjalo kuleli lizwe laseBritain.
Lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomole Balule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane. Abalwa impi enkululeko basola ukuphiwa amaplazi amaningi ukwenziwa ubona Mugabe, indodakazi kamoye uRobert Mugabe olamaplazi angamachumi amabili lanye. Inani lamaplazi la livele emthethwandaba lapho okwehlukana khona uSimba Jikore lo ubona Mugabe. Uhalwa impi enkululeko umnumzana Max Mkandla utshele iStudio 7 ukuthi kumele imuli le ithathelwe amanye amaplazi ukuze abangatholanga bawelwe kutsha.
Akusoze kuvumakale lokho ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamaplazi anjangana lawo yubuhwaba lobana obenziwayo. Ukuthi khona into enjengayona le iluhlazo phakathi komhlaba. So kayiso maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumela egcikini. Okukhona kuphela ayisikho ukukhawulisa kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathwe. On my side ngapha mina nginxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathe lelo maplazi.
Manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengelamaplazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamaplazi amaningi kangaka?
Hayi, ngiyabonga kakhulu. Indodakazi ka former president ukuthi khona ibe lamaplazi lawa angu-21 achumi emabili lanye, ngibona lokhuyana vele wabe vele sebezithathela umhlaba wonke. Vele kakuvunyelwa ikwesa kuhambela empini khona kubuhwaba. Akuvunyelwa. Vele wathethe ngapi wathenge ngapi. Ilendi le ibingekabani. Nxa ibiyi-state land amaplazi wonke lawo kathathwa ebuyele ku-state sifake ama-university lezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe. Sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyene. Omunye umuntu elamaplazi afika 20. One, kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa. Asikufuni icho ingathi mina kangilayo yona ingadi. But salimala lapha empini la. Umgabe waye ku detention ephuma ku detention wahamba waqonda straight eMozambique. Gala mntwana waye ku front. Abanye bakhe la elabo abanye baba ngabathengisi. Kodwa uyethola ukuthi khona kulomuntu olomntwana okuthiwa khona ulama plaza ay 21. Yena lo mntwana lo vele yena ungakacatshwa ukuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni. Nguye lo selama plaza wona lawo. Akuvunyelwa lokho kathathwe estate.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi enkululeko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi induna umnumzana Zephaniah Sugola obhubhe ngomvulo uzabekwa lamuhla eplazini lakhe esiphezini. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uphakathi kokusungula umthetho ozakwenza izijeziso zalabo abatholakala bethengisa izidakamizwa kumbe ukuzisebenzisa lizibe lukhuni. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 yamina Studio 7 manje abantu uphila ngithi ke ngiphawule kahle kahle ngempi kakhulu ye Ukraine hayi bakuthi asazi abantu abasupporta uPutin lokubulala kwakhe ezinye izizwe kabuhlunga kanjani ukuthi babe ngabantu abanjani ubuhlungu lokhala kwenziwa nguPutin ukusukela isizwe esizihlalele phansi esizinqothele esiziphumelele kuhle kuhle usigongoda usicobodise uhluphekisa abantu izintandane abantu abadala abantwana uhluphekisa abantu ngendlela enjani hayi bakithi hayi asobuntu lobani lokhana kwenziwa nguPutin kuyafana nanjela konke esikubona kozano ukuthi ufica ukuthi abantu bayatshontsha benza yonke imicimbicimbi ongekuyikwanisa kubuhlungu bakithi hayi okunye futhi sinanzelele hayi kubuhlungu uyananzelela ukuthi ungakhayela ama-properties abobhona wana wathi wathi kuyajekisa yibantu abengqondo njengabuPutin bona ukuthi kwakhona umuntu ufuna ukuthi yena aone izidlu akeke azihlale ezinye uzwa ngokuthiwa indlu yami isemakhokho kuba kombise isenjube engaza kayibone le ndlu yakhona kodinge yakhe engayihlali uyabona ukuthi yibugovu lobana obungani umuntu lwana oyazo ongalanhliziyo ayikubuhlungu into enjalo ayikubi hayi uPutin sithemba ukuthi ngabe amazwe abahamba la kuhle kuhle bemehlule ayihlule lo muntu ayihlule kabuhlungu ngoba uyaphamanisa anyabo nokhuluma ngosibani usibani ohlale ekhuluma nje ngosibani usibani waselubhani yabo
sanimana nokustudio 7 basakazi nabalalele hayi ngoba mhlambe silwa nabo noma silwa sihlukumezeke kakhulu empilweni sikhula sesibadala njengamanje izano ekaziyashintshela lotho empilweni hlezi sihlupheka ikakhulu emathebeleland abantu bakhona baizi ukurobheka bayarobheka kalula abakwazi ukuyicabangela bona bahlale bodwa bahlanganise amakhanda kube kuyahlanganiswa amakhanda singamandebele sisodwa sikwazi ukuphuma nento eyodwa ebambekayo nathi sikwazi ukwakha iy'godi zangakithi esishoneni lelo bayakhile abantu banayo yonke into ngenxa yezano ngoba izano iyona egcwele kakhulu le shoneni singacwasani ngokwebala sonke siyabuza ubuhlungu sibamnyama singama-Afrika sisonke kodwa sithi izano phansi ayehle ishiyela abanye
u-Amos ukhuluma ngokuthi ilanga lenkosi liyeza the judgment day is come ekhala ngamakhosi ukuthi abantu lababusayo sebesehlisa izikeyili and wakuprofesayo yikho kwenzakalayo bayehlisa izikeyili lofya khathi esayisalinga ndakuqala ama-drink are these days okunyakudala ukuthi akusadala njengoyimqungo akusela temperance yi-corruption yonke le izinto azisahambi ngendlela yangkhona there is just wayekhala nge-corruption ngezinye indlela nanka igolide nanti igolide sizwile kulokufakaza amavidiyo akhona so ngumlando wethu amakristu asikhulekeleni isizwe sethu sikhulekela abantu abakhethwe ngunkulunkulu and asikuthi nxa ungumkristu kumele ukhulekela abantu abangena i-church yakho kuphela hayi hayi umakhelwane wakho ngena lo ongangena enye i-church so there is need of i-unity as Christians ngoba unkulunkulu simbona into enzona lezane ngizigqambile politics arena siyambona ku social arena siyambona ku religious arena siyambona ku economic systems siyambona ngoba la uJesu akwangena into enzonke zwane lezo wangena leswa phela uJesu engayifuni corruption echurch wabakarapha be endlini yenkosi economy into zemali zisendlini yenkosi uJesu wagada izikepe siyachumana ngabe athe soyaphila uJesu ngabe uyagada eZimbabwe o South African Airways ehambe siyachumana kodwa ugada through thina so ukukhona la ku transport industry la ngapi ngapi yonke into after all village nasilandile la usathana ngkhona ulandi yonke into lengeka Jehova uJehova akasibusise sonke
livuka njani basakazi be studio 7 hayi lati siyavuka makhiwa ake ngikoxe nje lalabo abantu abaphowethu laba basemazweni amanye bo South Africa Botswana America Britain bangani bami niyakhuluma impela izinto ezinhle nenkulumo enhle ukuthukana konke bangani bami hayi asiyekeleni umcabango nje omuhle madoda imibono efunekayo sinabantu abangapho phandle kwezi Zimbabwe. Sifisa ukuthi ngabe kuthiwa siyahlanganisa imbono ukuze lithole ikhambi lokuthi lani likhona ukuvota noma likwamanye amazwe kodwa amavoti wena afike la kubi madoda la ekhaya. Isinkwa sesiyi-1,800 pounds. Okungangokuthi siyafika uDisemba siyabe sesiyi-10,000. So zamani bangani bami asikhulumeni ubusela vela ngeke uphele madoda ngaphandle siwukhiphe ngamavoti. Asikhulumeni nje sibekeni imbono ukuthi kungenziwa njani ukuthi lini elisemazweni liphiwe imvumo nelungelo lokuthi ivotini ibuye kini ukwenzela ukuthi lani likwazi ukubuya kini lilandela amavoti wenu. Zamani bafowethu nonke siyaququzela bafowethu ukuthi mani asizameni ngamandla wonke bafowethu ukuthi silweni naleyo nto ukuthi linikeze imvumo nelungelo lokuthi likwazi ukuvota bafowethu. Siyangidinga okhulumayo lapha ngufamona eseula ebhewula emat-south imatopo khona pezimbabwe. Hayi siyazama bafowethu ozani namavoti asingeneni ngemibono yonke sibone ukuthi angeke liyithole yini leyo ndlela yokuthi likwazi ukuvota. Ngiyabonga
Studio 7 sanibona kanye nabalandeli bakho. Ngisathanda ukuphawula kancane ngeqembu lezwe lonke ngethimu yethu esiyithanda kakhulu yayilenda Bosu uMandengwane ngeChilamuya. Hayi siyajabula ngendlela edlala ngayo lokuthi okwamanje isesiqongweni khona ngale sesiyishisele ukuthi sengathi ngahlala khona ngale isizini eziyophela. Kodwa isicelo yikuthi sicela please ukudlaliswa abantu bakithi abantu besibakomthwakazi. Niyabona abantu bakomthwakazi abaqhashwa abantu bakomthwakazi abanikezwa imisebenzi laseBhoreni futhi siphinde siyofaka abantu basempumalanga. Sicela nini please sifake abantu bakithi ngisho zidliwa kule ndaba kodwa kube kusebenza abantu bakithi. Wamthokazi vuka.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga balaleli lisithumele imilayezo emfitshane ingedluli i-2 minutes. Siyabonga.
Ubude besikhathi sokuphila komuntu emhlabeni bengezeleleke ngokuphindwe kabili phakathi kwekhulu leminyaka eledluleyo kusukela eminyakeni engaba ngamashumi amathathu lanhlanu 35 kusiya eminyakeni engaphezu kwamashumi ayisikhombisa 70 years. Kubangelwa ikakhulu ikuthuthuka kolwazi lwesayensi. Kodwa umholi we-USAID uSamantha Power ekhuluma kusikhatshana esedluleyo endaweni ye-Center for Global Development eWashington uxwayise ukuthi ngo-2020 ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 isikhathi sokuphila komuntu lesi sehlile ngeminyaka emibili. I-COVID-19 ayizange ihlasele amasotsha omzimba omuntu nje kuphela. Yahlasela amasotsha omzimba wethu singumphakathi. Yenza inhlelo zezempilo emhlabeni wonke jikelele zababuthakathaka. Yenza kube nzima ukuthi sivuke khwatshu uma ubhubhane soluphelile. Ukuze kuqedwe izinselelo ezikhona ezicindezela inhlelo zezempila kahle emhlabeni wonke jikelele, uPower uthe kumele sakhe ukuqina ngokubambana silenhloso ezintathu ezimqoka. Okwekuqala, kumele sinqobe isifo esidale ukwehla kobude besikhathi sokuphila kwasekuqaleni. Ngokuguqula iCovid ibe ngumkhuhlane nje olawulekayo yonke indawo. Okwesibili, kusho uPower, sidinga ukuqinisa inhlelo zokuzivikela emhlabeni jikelele emikhuhlaneni emitsha ngoba izici ezidale ukuthi iCovid-19 isabalale emhlabeni wonke zilokhu zikhona. Okokugcina, uPaule uPower, sidinga ukwakha kakutsha ukuqina kwenhlelo zethu zezempila kahle ngokutshala imali ebantwini abangumgogodla walezinhlelo. Ngisho izisebenzi zethu zezempilakahle ezivaluleke kakhulu. Lokhu kutsho inguquko sisuka ekuvikeleni i-COVID-19 lokwelashwa kwayo sisiya ekunakekelweni kwansuku zonke kuqiniswa inhlelo zokuhlola lokuhlasela zonke izifo ezithathelwanayo eziyabe zithe zaqubuka. Futhi, kutsho uPhawu, kufanele siqinise inhlelo zokukhanga ingcwethi kwezempilakahle. Namuhla iAfrika ilengxenye yesine ikota yomthwalo wabagulayo emhlabeni wonke jikelele. Kodwa izisebenzi zayo kwezempilakahle ziyisilinganiso sokune kuphela ekhulwini i-4%. Iningi lezisebenzi lezi lihola imali encane kakhulu, kumbe vele ukungaholi. Okuyinto evamileyo lapho umsebenzi othile ugcwele abesifazana, njengoba kunjalo kugatsha lwezempilakahle. Umbiko ophume kusikhatshana esedluleyo uveze ukuthi emhlabeni jikelele abesifazane abayizigidi eziyisithupha, i-6 million, abasebenza kugatsha lwezempilakahle bahola imali encane kakhulu, kuthi abanye kabaholiswa. Izigidi eziyisithupha, 6 million, eminyakeni elitshumi edluleyo, kutsho uPhawu, bekungakholeki ukuthi iminyaka elikhulu elandelayo ibizoletha isimanga kwezempilo emhlabeni wonke jikelele, isimanga sokuphindwa kabili kweminyaka yokuphila. Namuhla singasebenzisa isifundo sobhubhane lwe-COVID-19 ukuqinisa hathi amasotsha omzimba omuntu ngamunye, kodwa ukuqinisa isizwe sonke singumphakathi ukuze lindaba yenqubela phambili eyisimanga ingagcini ngathi, kodwa yakhele izizukulwane ezizayo.
Lawo ke bekungamazwi akahulumende wele Melika.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
Zonke rangu kwa lao kumia kwa pelileo. Nizo wongu kuzi zankaya.
Untete ingoma inandi ingoma kaSikhosana isigqibela ke uhlelo lwethula lamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokela. Ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigqoko Qelamphoko indodana kalowo wayengumsekeli kamongameli welizwe kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke izolo ntambama elubhekise eBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olifisela impela sonto elijukela igama nguChris Gandebe.